Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomgela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 30 kuNcwabakazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokunabantu abafika phose amakhulu amabili 196 asebebulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Ngesikhathi abanye besithi sebephila ngokunatha umuthi wesintu.
Bengilokunatha kwesinye isikhathi amanzi abilisiweyo ahlangene lamahlamvu egwava.
Inhlanganiso ezimbalwa sezizama ukuvimba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe abafuna ukugebha amathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wakhukhurawundi.
Funa ukuthi sikwenze ikhothi ingene masinyane ibamise, ngoba into leyo ungayikhangela iyenzakala sokuhla kusukela kumnyaka ophelileyo.
Unkosikazi Jenny Williams wenhlanganiso yeMathewelen Collective uthi sekuzinga eliphezulu kudaba lobhukurawundi.
Sesifikile endaweni oku-implement okungena emalining okungena in villages.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lesokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Sebefika phose amakhulu amabili 196 abantu asebebulewe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle luthi okwamanje kulabantu abedlula inkulungwane ezisithupha 6,406 abahlolwa batholakala belo COVID-19. Luthi kunani leli sebesedlula inkulungwane ezinhlanu 5,056 asebephepha kumkhuhlane weCOVID-19. Abantu asebephephe kumkhuhlane weCoronavirus bathi basebenzisa imithi yesintu lokunye okhanya engani wabavikela kumkhuhlane lo. Kodwa abezempilakahle bathi amalemoni, ijinja lokunye okusetshenziswa yilabo abatholakala bele COVID-19 akwelaphi umkhuhlane weCOVID-19. Umabisikama usethulela lolo daba.
Intatheli zindaba umnumzana Khudzai Madzire. Omunye wabahlolwa batholakala bele COVID-19 futhi usebenzise imithi etshiyeneyo emenze wanqoba umkhuhlane weCoronavirus.
Emva kokuzithola ngikulesi simo, ngihle ngaqala ukuhlasena igciwane leli ngisebenzisa umhlanganiso yamakhambi afana lejinja, lemoni, kwesinye isikhathi ngifakele luju ukuze kunatheke kube ngcono. Bengifutha ngisebenzisa ibhakedi lendlini kane ngelanga okwana amamitha ngabayi 20. Sonke isikhathi ngizizwa ngomile benginatha lo mhlanganiso ufudumele, kwezinye isikhathi kunje ngamanzi kodwa ebefudumele.
UMadzire wenze konke lokhu engakadingi usizo esibhedlela.
Bengilokunatha kwesinye isikhathi amanzi abilisiweyo ahlangene lamahlamvu egwava. Sonke isikhathi bengiqiniseka ukuthi ngihlala ngifudumele njalo ngigqoke okufudumeleyo sonke isikhathi. Konke lokhu ngikwenze ngingakatholi usizo esibhedlela, lapho engaphiwa khona amaphilisi okubulala ubuhlungu kuphela.
Uthi abantu kumele baguqule indlela ababona ngayo iCOVID-19.
Abantu kumele bafunde ukuba lo mkhuhlane akusikho sigwebo sokufa. Ulakho ukuphila uqhubeke ngempilo yakho uma ungalandela indlela esixwayiswa ngayo ukuba sisebenzise noma sizithola sesihlaselwe yileli gcikwane.
Omunye njalo osebenzise umuthi wesintu ngumnumzana Gcinani Mthembu ohlala eNkabazwe.
Ngakusithi njengesikhathi zantambama isikhathi esiningi ngangiyifutha sisebenzise into ezinjenge-eucalyptus oil, kwesinye isikhathi nje sifuthe ngamanzi nje kuphela angela lutho.
Umthembu uthi okunye okwamsiza kakhulu yikuhlala eselula umzimba.
Okunye okuqakathekileyo nje ukuthi umuntu edle ukudla okwakha umzimba, edle isikhathi ungadla kabili kathathu kane, kodwa kube yinto ukudla okwakha umzimba. Ubona ukuthi isikhathi esiningi uhlala usuthi ube ulamanzi uyabuwanatha, ngaba ngamanzi akhudumalayo uyakulokhu wachabula nje wachabula nje unlawo uyabu wafake into ezinjengabo lemoni phakathi.
Udokotela Henry Madzurela lezinye ingcwethi zempilakahle bathi akumelanga abantu banathe kumbe badle imithi yesintu okudlula amalawulo ngoba kungabalimaza. UMadzurela uthi kuqakathekile ukuba umuntu adinge uncedo esibhedlela engazibona engani ulomkhuhlane weCOVID-19.
They in fact provide some essential vitamins like vitamin C and so forth.
ziyatholisa amanye ama vitamins adingakalayo okufana nabo vitamin C lokunye okungasiza umzimba kancane. Sinelanga eliningi elitholisa uvitamin D ngoba ulungele umzimba wethu njalo simthola evelela elangeni engena ngasejwabini lomuntu. Ngakho ke kumele usebenze lokhu, kumele sizilondoloze sithole ukuphumula ngokufaneleyo lapho sithe satholakala sinalo mkhuhlane, singaze sasebenzisa ngokwedlulisa amalawulo lezindlela ezingakabi lobufakazi obaneleyo.
To treat pneumonia and other superadded infections that may come with COVID-19.
UMadzorera uthi abanye abantu balakho ukuthi babe lomkhuhlane we-COVID-19 kodwa bengatshengiseli, kube labanye njalo abawugulayo besile kungelazibonelo ze-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo abongi abalenyanga phose ezintathu bekhalela umsebenzi eZimbabwe bathi bayabuyela emsebenzini kusasa ngoba abanye babo benza lokhu bengakhulumisananga lenkokheli yeZimbabwe Nurses Association. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abangene umhlangano wenhlanganiso le izolo kobulawayo bathi kuthethwe isinqumo sokuthi kumele babuyele emsebenzini ngenxa yokuthi iningi labo selabuyela ezibhedlela. Abongi laba bakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Uhulumende kazange azihluphe ngokukhalala kwabo umsebenzi loba nje kwavinjwa iholo labo. Omunye wababuyela emsebenzini kusasa ngofise ukuthi sithi ngonkosikazi sithole.
Thina lapha sisasele confusion emsebenzini ngoba abanye behlezi abanye bebesebenza and inyanga iphelile last month. Izimali azingenanga, so njengobulawayo ilanga lakusasa sithe siqala ukusebenza singazi ukuthi amanye amaprovinsi wona aza kuphatha njani.
Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association yalile ukukhuluma ngodaba lolu isithi isahlolisisa okwenzakala ezibhedlela. Sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo we-Health Service Board uDokotela Paulinus Khosana ubengaphenduli umakhalekhukhini wakhe. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo Sola Wengwenya uthi kazilutho ngokwenziwa ngabongi okwamanje. U-retired General Constantino Chiwengwa ongumsekeli kamongameli obona njalo ngokuphathelane lohlangothi lwezempilakahle ucele abongi ngeviki ephelileyo ukuthi babuyele emsebenzini. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sandile Mhlongo uthi abongi kufanele bafake impilo yabantu phambili kwezikhalazo zabo.
Abantu bebesifa lapha esibhedlela kungela manesi, ngibone ngani impilo zabantu bafanele nje baziqakathekise. Sonke lapha eZimbabwe sithwele nzima, imali ayikwani, esisebenza khona asila PPE, so sonke nje si-affected, hhayi ukuthi amanesi wodwa. Ma bengabuyela nje emsebenzini kuhle kakhulu.
Kodwa unkosikazi Hlengi weBhebhwe esinye isakhamuzi sakobulawayo usola isinqumo sabongi esokubuyela emsebenzini.
Ngibona engani ukuthi onesi wabuyele emsebenzini uhulumende engakaze akhangele izikhalazo zabo kutshengisela ukuthi vele bayavuma ukuthi bafake impilo zabo engozini. Ngoba i-PPE lokhu ingekho esibhedlela, kodwa i-COVID lokhu ikhona abantu ayayigula. Imali abayiholayo lokhu ingakwani lutho. Engxenye ngabe sebesesa ukuthi bangaxotshwa emsebenzini ngoba phela u-VP Chiyonga anti nguye owake wabaxotsha eminyakeni edlulileyo. Kodwa mina mbona ngani ukubuyela kwabo kuzenza ukuthi uhulumende lo vele olulenhliziyo elukhuni angenzi lutho vele ngezikhalazo zabo azithulele zwi.
Uhlangothi lwezempilakahle lubhekane le nhlupho eziningi ezibangelwa yokugugudeka komnotho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ezithiyeneyo zithi zifuna kubiswe okwenzekiwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso ezithiyeneyo labantu abambalwa abakhankasela ukuthi kugejwe amathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazi wegugulawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika kumnyaka ka-1987. Udaba lolu soluphanyekwa emthethwandaba libandla lezaphu, inhlanganiso ye-ibhethu likazulu lezinye ezifisa ukuthi uMnangagwa iMatabeleland Collective uhlangothi lwezamasiko unkosikazi Jane Williams le-Commission ye-National Peace and Reconciliation bamiswe ukugebha amathambo abantu ababulawa yigugulawundi. Umqondisi wenhlanganiso ye-ibhethu likazulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi bafisa ukuthi uhlangothi lwezokwenzakala kwe-ekhaya luncedise ukuthi ulandelwe isinqumo esilakho ukuthathwa ngumthethwandaba ngensukwana ezilandelayo. Ufuzayo uthi bafisa ukuthi umthethwandaba wethule isinqumo salo ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi umnangagwa unkosikazi Jane Williams labanye abasanda kwenza umhlangano ngodaba lwekho kurawundi bamise ukubamba amathambo abantu ababulawa ngombhuqazwe lo emathebeleland enkabazwe. Inhlanganiso ezijiyeneyo zithi ikukurawundi yabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ikakhulu ababesekela ibandla lezaphu okwakuthiwa babesekela abahlamuki. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Ufuzayo uthi benza lokhu ngenxa yokuthi kulabantu abafuna ukwenza okungaqondakaliyo ngomfuqazo wegugurawundi okuthiwa wakhokhelwa ngumuyi uRobert Mugabe umnangagwa labanye.
Indlela abakhuluma ngakho akusikho okufiswa yilabo abathiwa izihlobo labantu beMandebele kunye labeZimbabwe. Kuyindlela embi esikhangelela ukuthi ayisoze yenziwe ngendlela ezayiyenza abantu bebe lokuthula. Njalo kunye ungakhangela uma bekhuluma ngalolu daba nje solukhulu akusacaci ukuthi umoni nomonelwa into le is not victim centered, it's about u-Emerson kuphela. Igqotha lethu ngumathobane Ncube lo Nqobani Sithole babencube legal practitioners yibo abasimeleyo.
Udaba lolu lungena nini emthethwandaba babafuzwayo?
Kufuze ingena masinyane ngoba esikukhangeleleyo yokuthi laba abangani bafuna ukuganga bangaqala imisebenzi yabo yokuganga ingabe nini. So yiko sifuna ukuthi sikwenze makwe ikhothi ingena masinyane ibamise ngoba into leyo ungayikhangela iyenzakala sokuhlaka kusukela kumnyaka ophelileyo. Umongameli labangani bakhe bayahlangana kabahlangani labantu abajwa izihlobo zihlanganela labangani bakhe. So sikhangelela ukuthini kumiswe kwenziwe into eyiyo abantu kufuze begejwe sivile kodwa akwenziwe into eproper. Njalo kulezinto ezinye kuhamba abahlala behlangana abangazikhulumiyo ngoba uma sithi wena oza ufuna ukuthi abantu begejwe bebekwe ngendlela kodwa kungacaca ukuthi kuyenziwa njani kule mbuzo eminingi esebantwini. Secondly, uma ukhuluma ngokuthi kugejwe, what about laba abantu abatshontshwayo? Akusakhulunywa ngabo. Izihlobo lazo phela zalaba abatshontshwayo ziyafisa ukuthi mhlazana kuthiwa kwangona sokuqalisa lolo hlelo labo zitshela ukuthi izihlobo zabo zingaphi lazo zibe ziphatheke ekuzibekeni ngendlela eyi.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-IBHU likaZulu sixoxe naye ekubulawayo. Unkosikazi Jane Williams uthi kuningi abafisa ukukwenza ngombhuqazwe wegugurawundi.
Okuqala sizabe singena ematoko sikhangelisisa kakhulu ukuthi abaswela amabhesi ngabobani mayelana legugurawundi. Kumeni kulabanye abangaphathekanga kugugurawundi kodwa emandebeleni siyakwazi ukuthi vele amabhesi lamabhesi asiwazuze lula. So ama-community kumele sibasinike sibe lama-beneficiary list sikhangelesisa kakhulu futhi abashiyileyo ngegugurawundi ngabobani ama-death certificates abuye njani i-cause of death isizathu ukuthi babulawa izabhalwa njani ku-birth certificate leyo. Yiyo izinto besihlala siqoqisana le-ministry sivumelana ukuthi izabhalwa njani because kubhala crossfire hayi imhlolo leyo sifuna kuphume kuhle ukuthi umuntu lo wabulawa ngenxa yani. So ngase sidinga even sidinga abantu abanyamalalayo sibona ukuthi i-death certificate leyo ingabe ibhalwa njani. Wonke ama-beneficiaries lawa siwazuza kuqala kumatobo district singawazuza sesibhala phansi konke sesizahlala phansi ne-registrar general's office sihlela ukuthi bazaletha how many ama-mobile teams lapha abasoze bayifike emapisa. Ama-team azangena village by village, skolo by skolo. Bencedisana lathi sizabe sikhona to make sure ukuthi abantu should feel relaxed. banga kanya kuthi hayi sebezasibulala futhi sebenika abantu bonke laba izinto lezi
kodwa abantu bathi phela kumele umongameli aqale ngokuxolisa ngoba bathi phela laye wayephakathi kwe-ground delay kulokuthi abantu banikwa ama-birth certificates abanye bangikhona sebaguga abanye vela basanidi kathesi so ke yikho abantu abathi bayakufuna khonokho akutsho ukuthi ubona njani
yes hayi simtshelile sihlala simtshela nxa sihlangana laye kodwa ngike simfose sifuna i-genuine sifuna kuphume ngaphakathi kwakhe inhliziyo yonke ibuye leyo acknowledgement nxa izabuya futhi i-apology ibuye ngenhliziyo yakhe yena but for now esizabuya isiyenza indaba lezi ama low hanging fruits okuvuthiwe ongaphansi esingayibamba kuhle singayikhwevisi lahla yizinto esizaqalisa and lapha sisathesta uhulumende kumele ba-genuine yini bazimisele yini ayi netisanini bozulu sibatheste nini sindawonye
ye kulabanye njalo bathi uJerry Williams akumelanga ukuthi amele abantu ngoba yabakwazi ukuthi livele liyenzana njalo kumele ukuthi kuqasa ukuthi nga abantu babakhulumisana nohulumende kulokuthi lina libamele ukubona njani khonokho
ayi thina simela ama-members e-Matabeleland Collective oyitsho obona ukuthi yena laye ufuna ukumela abantu ama-members akhe kumeni izakhamizi abasebenza kiyo bangaquma straight emhlahlani e-president's office e-state house bacela leyo appointment
unkosikazi Jane Williams okwenhlanganiso ye-Matabeleland Collective sixoxe laye ehowulawayo singakangeni kwisigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umnumzana Herman Mashaba usanda kubumba ibandla lakhe lezombangazo kwele-South Africa elibizwa ngokuthi Action SA uthi sokumele kubanjwe imali lempahla etshiyeneyo yonke eselizweni leli eziphathamandla zebandla lezanu-PF ukwenzela ukuthi ibandla elibusayo eZimbabwe lihloniphe amalungelo abantu uMashaba utshele umsakazi we-ENCA ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhahlameza uZulu okwamanje sike sizwe ezamasiko njengoluthembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili ngodaba lokukhahlanyezwa kwabesilisa ezindlini silobaba umqondobazi Magonya lomama usaphilelilene uMadube
bakhona omama mningi baziyo abale mali abasebenza imisebenzi edlule yabo baba kodwa inzi bahlonipha kakhulu imizi yabo ibesizoda sokusuka ngokuthi futhi ekhaya uvele ekhaya elinjani ungavele ekhaya elinomuntu esintwini uzalwe mntana uvele ekhaya esintwini ngisho nje lapho othi uphumulayo khona duze ngabadala behlizi nawe fazi amboni ukuthi ungathi usukhephe kumbela uqalisa ukuthi uhlukumeze ubaba ngamazwi mina lapho engisebenza khona senza labantu iwork with public so into ezishiwo uMagonya ngiyazibona uyakwanisa ukuthi babuye bengithuka uthi nomsithi uyathi uzubaba ethi mana khonapho ngiqale ngibuze umama phaya vele ubone ukuthi is not free umama ngathi no isekinini umama ngathi yes isekyes but of which mina ngikwazi ukuthi kumele ngihlale phansi lobaba sisenzikhuluma ungabona sesiphuma phandle sesihamba ngelizwe eliyi-one ana waya muntu ubaba seyilumela phana ayi asikwazi
khonapho Thembu uyayibeka sibilo dadwena uyazi ukuthi kubuhlungu kakhulu esihlangana lakho phandle la uzwe umngane wakho utshe ukuthi ha ndoda uyazi ukuthi mina endlini laphana kunzima laphana umama nxa sisiyangena engutsheni umama usegvuka lejini sokulensuku sengaphiwa isuku kuthiwa hhayi ucansi endlini lapha ngomgqibelo langesonto akuthiwe isonto emini anytime from ngesonto emini kuze kuyefika okwesihlanu hhayi akula ngubo lapha akula cansi lapha ngiyabe ngisebenza ngiyabe ngibuya ngidinga so umama wonika ubaba ama-conditions okuthi engutsheni lapha ucansi utholakala enini njalo kuyabe kutheni ufica ukuthi umuntu engumama wendile ulobaba evumeni ulobaba ekamelweni ufica umuntu esiyangena engutsheni encibile esigqokile hayi thina asikwazi lokho umfazi wendileyo ezo eyendoda esikwaziyo ukuthi endlini yabo bobabili lobaba hayi uAdam noEva nge awusabela nje ze ngene ngutsheni zakhe ungene ngutsheni zakhe engumunwe dube kuze kuthi ngaphandle kokuthi mhlazana esesazi ukuthi insuku ezimbili ezizayo sokumtshela ukuthi uzakuya ezibukweni
hayi ke udaba lethu luma lapha okwalamhlanje besilobaba umqondo obazi Magonya lo mama osakhile liline uMadube lenza incwadiko zamasiko esintu asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo
sigcina amasiko
wena sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo
yebo mthakatho omuhle zimpapo omuhle kudibana kuhlelo lwethu labasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo sihlaziya udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 sixoxa losakhulayo ophila kule Canada lapho okulabantu abedlula 120,000 abasebebanjwe ngalo mkhuhlane kuhlelo silo Justin Moyo
Justin niya kwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo unjani?
Hayi ngiyaphila njani wena?
Hayi ngiyaphila. Kunjani lapho eCanada? Especially ngalapha seCovid.
Hayi ngapha we right izinto seziqhasa ukubuyela kunormal nje. Sokuqalisa ukukhanya ukuthi kuyakuphi. Because for a while besihleli endlini singasebenzi. So okwamanje sebantu sebeqalile ukuya emsebenzini izinto seziqhasa ukuba normal.
Utshintshile udaba lomsebenzi awutshela uZulu ukuthi lapho eCanada uwenza umsebenzi onjani?
Mina ukubuya kwami eCanada lana ngaza nge-hospitality internship so ngathi ngifika lana ngasebenza ngathi ngiyelithuba lokuthi ngisebenze kuma-hotel so ezinesevu kuma-hotel so yikho engikwenzayo kwamanje but as time goes on I'm hoping ukuthi ngitshintshe like do something different cause like angisazibali lakho engikwenzayo sengikwenza nje ukuthi ngingatheni but akusiphi engifuna ukukwenza
angela uduku lolu lwe-COVID eningi labantu sebelahlekelwe ngumsebenzi eCanada imisebenzi sakhona na
abantu abaningi balahlekelwe ngumsebenzi but as you know you have to plan for the future which futures that will change when things start to get back to normal obviously like sizotshintsha okwamanje hayi we stick to what we have we stick to what you're doing kodwa ngathi ufuna ukutshintsha uzasithola so-unemployed
umkhuhlane lo uyamemetheka ngendlela yokwethusela abantu abaningi ikakhulukazi lapha kwele Melika
Canada isn't doing that. This side isn't doing well compared to the United States. Ngikushaye lo wathi ungena abathe bawuthatha serious ukuthi bevale zonke izinto sahlala singaye emsebenzini for 4 months, 4.5 months abantu vele bengaphumi phandle so bathi sebevulile bathi bevula bavula ngama stages bavula kancane kancane benzele ukubona ukuthi bengavula lokhu umkhuhlane ama numbers azoyihla and because babe sithi ama numbers ume ekhwela esiya phezulu bazobuyela futhi ukushala down but ama numbers azange ekhuphuke wonke umuntu wayekufanele ukuthi naye hamba phandle kumele uhambe ugqoke imask kumele uyenze i-social distancing awuthi uma ungena ezindaweni eziningi vele uyathula kulabo sani kuya kulo muntu okumele phandle ehle kunikeza i-sanitizer unikeza imask uma ungena even bathi sebevulile izindawo eziningi wakumele ungene nemask usanitize make sure ukuthi abantu anjani abantu abasondelanayo
Justin sesikhangela-ke okwenzakalayo eZimbabwe siyabona abantu bakhanya bayakhala ngale ndaba ye-COVID njengosakhulayo oseCanada lapho umkhuhlane lo ukhanya ngani usungcono ulawu yinamazwi okunikeza abontaba
yibo kumele ukuthi belandele la ama-rules o-social distancing naloko ukuthi baze bageze izandla zabo ama-rules onalayo sobawazi ukuthi benjani yibo kumele beyalandele yibo kubani ukuthi kumele ukuthi befundise abanye abantu it's easy ukuthi ukuvikela kumkhuhlane lo we-corona abantu begqoke ama-mask abantu begeze izandla siqhubeka imfundiso nale ebantwini abadala siqhubeka imfundiso nale ebantwini abasemakhaya bezama ukuthi be-spread i-message yokuthi i-corona le iyabulala
thanda ukubonga uJustin Moyo ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo kwanele kwalamhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni we-Studio 7 olevalelisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove mthokazi omuhle zimpapho omuhle bye-bye
siyabonga kakhulu uMike Hove sinesizwe kwamanje untungamelikomo kuhlelo lokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli viki ledlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna siqhubeke phambili sitshengisela ukubonga kuNkulunkulu. Enye indlela esitshengisela ngayo ukubonga kuNkulunkulu yikumdumisa. Singabala kumaHubo 95 uDavid uthi yena, wozani sihubele inkosi sihlabele ngokuthokoza kulo idwala lokukhululwa kwethu. Kasize phambi kwayo ngokubonga sihlabele kuyo amahubo ngoba inkosi inguNkulunkulu uNkulunkulu omkhulu, iNkosi enkulu phezu kwabo uNkulunkulu bonke, ngoba indawo zomhlaba ezizikileyo zisesandleni sayo, lezinqonga zezintaba zingezayo lazo. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuthi nxa sithethe isikhathi ukuba sidumise uNkulunkulu, siyananzelela ukuthi kuyasivula amehlo ukuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ungubani na. Ngiyathokoza lapho uDavid uyahlabela ukuthi sihlabelele ngokuthokoza kulo idwala lokukhulula kwethu. Okokuqala siyazi ukuthi ngabe uNkulunkulu engasikhululanga ngabe lokhu siphila phakathi kwezulu. Manje ukukhululwa esakwenza uNkulunkulu yikukhululwa okokuthi wahle wabhadala yonke into esayenzayo kumbali yethu, esiyenzayo kathesi lesizayenza kusasa. Kazange athiye sithi hayi lokhu kunye kukhulu kakhulu, akukhethele ukuthi loba ngubani, yilo lalo omvumayo ukuba abe yinkosi leyo mbadalo iyabe isingeyakho. Manje lapho uDavida uyakhuluma ukuthi wozani bantu siyihubele inkosi siyihlabelele ngamaphimbo amahle ukuba yona ingumkhululi wethu. Liyazi akulanto enzima balaleli bami njengokubotshwa. Nxa ubotshiwe kulaba sebake bangena emajele, uyakwazi nxa ubotshiwe awuvunyelwa ukwenza ezinye izinto ozenzayo nxa ukhululekile. Nxa ubotshiwe uhlala endaweni eyodwa. Nxa ubotshiwe awukwanisi ukuthi mana ngcono nje mphume ngiyenze olunye ulutho. Manje uNkulunkulu wasikhulula phakathi kokugcili lokubotshwa yisono. Umuntu ophila phakathi kwesono uyabe engakwazi ukuthi ubotshiwe, akwanisi ukuzenzela izinto azifunayo, ufuqwa yisono. Ebese sithi lapho uDavida, ngoba inkosi inguNkulunkulu omkhulu, uyinkosi enkulu phezu kwabanye uNkulunkulu. Manje nxa sukwazi ukuthi wena ukhoza inkosi eyinkosi yezinye izinkosi, liyazi ukukhonza uNkulunkulu onjalo kutsho ukuthi usukhonza yena. Kulabanye abakhonza uNkulunkulu abaphansi kwalowo uNkulunkulu omkhulu. Manje nxa wena ukhonza kulowo uNkulunkulu omkhulu kubo bonke uNkulunkulu, into kumele uyibongele inkosi. IBhayibheli lithi lona ngezandla zakhe uNkulunkulu wabumba umhlaba wonke. Unguye uNkulunkulu okukhulumayo ukuthi akube lalokhu kube khona, akwenzakale lokhu kwenzakale. Manje lowo uNkulunkulu uyasivumela ukuba thina singene ebukhoneni bakhe, sibe ngabantu bakhe, sikwanise ukumkhonza. Namhlanje bemfisa ukuthi enhlizweni yakho kuqubuke indumiso kalo Thixo omangalisayo ngale ndlela.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba, siyabonga namhlanje, siyakudumisa ngoba uyinkosi yamakhosi, wena awuvele ukukhona, awulasiqalo awulasiphetho. Siyakudumisa ukuba uthando lwakho alulamkhawulo. Sibongile wena dwala lamadwala ukuba namhlanje nxa sikudumisa indumiso yakho, wena ungena uhlale phezu kwayo ubuse enhlizweni zethu, egama likaJesu, amen.
Vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
siyabonga kakhulu untu kaMbili Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebezikhokhela. Kulabantu abafika phose amakhulu amabili 196 asebevulwe ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Ngesikhathi abanye besithi sebephila ngokunatha umuthi wesintu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalisayo nguGibbs Dube.